kufikwe liphezuliwe namhlanje nje kuthaya ngo-3 o'clock kubona lapho abantu baqale ukumiswa belayinela ifuweli la abanye bebethela abanye belayinela ifuweli ezodiliva engakadiliva bahle batshelwa labo bathela ifuweli ukuthi hayi manini sesithinte ama-price ifuweli sikhwelile. So ifuel yakhona ukuqhezwa kwayo ipetrol yaku $5.02 per liter, idizili yakhwela yaku $4.94 per liter. Manje hayi abantu bathuke kakhulu ngoba ngikhuluma nje manje kunje ilanga lithola abantu bethawula zimoto besiye emakhaya bese begcwele imigwaqo yonke ngoba lezi imoto imthova ibizikhuphula ama-price ngasene lesi kuthwala nge-price yendala. So abantu bese belayini emalayinini amabhasi la akhontrakthwe nguZupco ngoba amabhasi uZupco wehlisile wathi 50 cents.
Kodwa lintengo ithe ivuka ekuseni ibiphansi yazokhwezwa emini yantambama.
Ithe ivuka ekuseni bekuyiyona leyana esiyijayeleyo ebeyi $3.27 idizili and then ipetroli $3.40 but yazokhuphula namhlanje ntambama kwisitshaya bo-3 kulanda bo-4.
Bathi imbangela yokukhwezwa kwentengo le.
Bathi imbangela yokukhwezwa kwefiweli balandela amarate akhanya siba khona imali ethengiswa ezitaradeni. So yiyo abalandelayo ma besitsho ngoba ezitaradeni lona leli vikeli iphelileyo kubonakale kuprintwe amabond amatsha etshintshwe esitaradeni. But abantu bebengazi ukuthi ngabantu ababuyaphi bona labo bethwele imali entsha. Yibo abakhuphule ama-rates ekutshintshe esitaradeni kubo siphathelele. Ngoba ama-rates kade seku-6 against the user. So ama-rates akhona manje la sekuku-5 ehle kancane kuqathaniswa le-US dollar. So uthethi basebekhuphula ukuthi uthethi balandela leyo ntengo ukuze bakwazi ukuthenga ifuel imasizwa bekhuluma.
Kutsho ke ukuthi nxa ule US dollar uyakwanisa ukuthi uthenge 1 US dollar iliter.
Nge US dollar ifuel ekhona manje ngikhuluma emagarajini. US dollar bathengisa iliter nge-$1.27 abanye bathi $1.25.
Ngakho ke kutsho phela ukuthi yena na le eyama RTGS le bondi ichiphile
ngendlela ye-rate exchange kuyabe kunjalo kuyabe kukhanya ichiphile but okusuka kube nzima ebantwini ukuthi US dollar kabalayo akula muntu ohola i-US dollar akula muntu othengisa nge-US dollar akhona nje amakhampani athengisa amanye ngama-US dollar but akusiwo wonke umuntu le-US dollar. Abantu abaningi balayo nale RTGS.
Wena njengosomabhizimusi owamabhasi lama-truck, ubunzima bani elihlangana labo nxa sokukhwezwe intengo yamafutha ezimoto?
Yena njengosomabhizimisi oku-transport sihlangana lobunzima obukhulu ma uhulumende esekhuphule ezekhweza ifuweli ngalolu hlobo. Ngoba ngendlela osokukhwezwe ngayo kuyabe kufanele sikhwezele abantu ama-price. But abantu kunzima leyo mali ukuthi babe layo ba-afford ukuthi babhadale imali eyabe ifanele siyikhweze ifike kuleyo nani ukuze kuhlangane la ama-price akhwelileyo.
Abanye njalo ngabathi nxa kukhwezwe intengo yamafutha ezimota kutsho ukuba le ntengo even yesinkwa sibili ingahle iqonywe.
Sikukhangelele lokho ukuthi vele isinkwa kusaza singavuka sigqomile njengoba manje isinkwa siyi-$3.50. Siyakucabangela ukubana isinkwa singakhwela siya kubo $4 ne-$4 elemali ngoba yonke into ekhona ihamba nge-transport nge-freeway. So ngaleyo ndlela sekukhangelele ukuthi wonke ama-commodity basically kutshethi kusasa azavuka ekhuphukile kumbe ekhwelile. Ngoba ma siyakuthethi siyakubheka siyamangala ukuthi uhulumende uyakhweza ifuel ngendlela ebuhlungu enganakekela abantu bakhe abayibo abakhokhelayo ukuthi uyabethi leyo mali bazoyithatha. Ngoba njengamanje wehlisa amabhasi wathi 50 cents. Abantu izinto abazithengayo abathengi kugada amabhasi. Abantu bathenga ukudla bathenga into eziningi ezijiyeneyo abathengi nge-50 cents. So bazodla ukugibela yini amabhasi kumbe ukugada amabhasi kuyinto ebuhlungu kakhulu ebantwini baseZimbabwe lokho.
likhuthazani njengabantu beZimbabwe kuhulumende?
Sikhuthaza ukuthi uhulumende maye bona ukuthi usehlulekile ukukontrola ibond yakhe kumbe i-RTGS. Ayikhiphe afake imali kumbe sibuyele ku-US dollar, imali ezaba stabilized for everything, ezintweni zonke, ukuthi abantu benelise ukuthi bahole i-USA, benelise lokuthenga, ngoba kungaba ne-USA akulazo into ezizavuka zikhwelile nje emahlayana kuphongeuvuka kukhweziwe izinto zonke, ngoba khona manje abantu asisakwazi ukubhajeta ukuthi ungabhajetani. Ukuyathi uhlele kusasa uzi-driving isikhwelile lokhu sokuyimalini. Thina njengabantu abaku-transport kunzima ngoba sithenga ama-space siwathenga i-foreign currency, ngoba kumele siwathenge namarandi kumbe ngama-USA. Ama-space aqakathekile afunekayo ezimoteni, but nge-bond uthole i-price yangkhona ingathengeki, njengethaya angeke ulithenge lapha eZimbabwe nge-bond.